okwenzakala kakhulu ukuthi amalunga ethu ebandla le MDC ekhokhelwa ngolishman Ncube ahlukuluzwa kakhulu kuma constituents athi Cholotho North le Cholotho South ku province emat North. Ukuhlukuzwa kwamalunga ethu la kuyasikhathaza kakhulu ngoba indawo zona lezo siyatholalisa ukuthi kunamapholisa abekhona kulezo zigaba, but kakula bantu ababanjwa baboche ngeva kwenza abacala njengawona lawo.
Nxa behlukuluzwa kahle kahle kuyabe kuthiwa batheni benzeni?
Kunganazela kubaba Nkomo ukuthi siye saba lohlupho lokuthi sinika ku-election besikhuluma into yi devolution of power. Amabandla amaningi azombusazwe akade contesta election edlulileyo bebengafuni ukuyiphusha indawo devolution of power. Kulezinto eziningi ezenzakalayo kade si njengoJanuary kade sizikolo zivuliwe, uzotholanisa ukuthi mathiwe North uyazi ile zikolo eziningi eziremote ekade zisebenza amanye amatishala abantwana bagida mathiwe North abayenza i-O-level amanye ama-courses kade besenza indaba zokuthi bancedise kufundisa esikolo njengama-temporary teachers. Kathesi kulama teachers asuswe from endaweni njengamashonalandi bethwala ngezimoto bezofaka esikolo njengabobhinga, Cholotho, Lupane. So abantu bakithi bahlukuzelwa kakhulu indaba ze-devolution of power ukuthi konokuyana ukuthi libandla liphushe ukuthi amandla ayezabelweni. So kuchaza ukuthi khona abantu bona babezano they are fighting against devolution of power.
Bakhona bake bachayo abalimala yini?
Kule incident eyenzakala eCholotho North where kulomfana kade egqoke isikhipha esibhale ezethu ezimhlaza ezika Walter Ncube ezibhale devolution of power uhlukuluziwe wachaya wathathela i-t-shirt. And leyo nto yenzakala e-shopping center where abantu bonke bekhangele akula muntu othethe any action. Amapholisa abekhangele ngaze abantu sebezecina sebesesaba lokuthi bariporte lezo zinto ngoba amapholisa isins are part of yilo kuze ni-operation yaleyo ukuthi bangabi le ndaba lokuthi abantu abahlukuluzwayo especially bebandla le-MDC ekhokhelwa ngu-Walter Ncube.